abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona, kusithi ukuthi abantu abaningi abasozi benelise ukuvota, njalo bengazi bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavote abo eWoodville, bona bengabantu beSostown. Omnye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omnye wathola ibizo lakhe eMathi South, yena engumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levote sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazowe eMashwesi, kumbe siya le khona le duzane Plumtree eMathi South esiya vota. Izek isilahla abantu abaningi, lokho sikubona kuyindlela eyokuriga irigela umnangagwa, lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho. Umnangagwa azatshena ukuthi hayi sesibhana ama-elections for 7 years. Lokho esikwenziwa yiZANU PF ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshwe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi-1000, kodwa nanzela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusithiwa kwenziwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000. I software esithi ngewe software SQN, ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela, ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek yona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe, sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu. Kusithi ukuthi abantu abasozi bethole ukhetho olukhululekileyo, lokhu yikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna ukuqila abantu kube yinto vele ebangwayo, kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba le siyiphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho. Njengoba engafuna ukhetho, siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni baletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll libona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu oyeCitizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona, sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.